Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kulusizi ukuthi sokutholakale abantwana abangafika ikhulu eJohn Talak abatholakale belegciwane leCOVID-19.
Kulabantu ababili abakobulawayo ababulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo.
Kuhlangene ama-members e-National Council ngaleyo ndlela abakhethe ukuhlangana ngayo laye ubekhona phakathi kwayo. Waba lawo amathuba okubana abeke izizathu zokuthi wenzeleni lokho okubonwe ngamalunga ombutho ukuthi kuyiwephula umthetho.
Lanxa ibandla le-MDCT lisithi selaxotsha umqoqi wenhlelo zebandla uMnumzana Bednico Bebe ongomunye oncintisa ukuba ngumongameli webandla. Yena uBebe uthi ngitsho vele kayindawo.
Bathe sebebona ke ukuthi kona undodalo vele abantu sebemfuna, abantu sebefuna yena, sebegijima ke besiyahlala kuWhatsApp besithi bayangixotha hayi bo bantu.
Kuhlelo lwezokulima lamhlanje sixoxa lesakhamuzi seGwanda lapho okuhlala kungani izulu ngemfanelo.
Amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulabantu ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lokhu kukhuphule inani lasebebhubhile elizweni lonke jikelele laya kumakhulu amabili lamachumi ayisithupha 260. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabangamachumi phose amahlanu 48 njalo ababanjwe lomkhuhlane. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasithupha ngabeMatabeleland North kuthi abalichumi lantathu ngabakobulawayo. Kulabe maswingo abahlanu abe Midlands abayisithupha abayisithupha njalo abe Mashonaland East lababili abe Mashonaland Central. Idolobho lakobulawayo elilabantu asebebulewe yilomkhuhlane abangamachumi phose afika ayisikhombisa 68 kulezi nsuku yilo elikhokhela ngenani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo, kodwa eleHarare yilo elilabanengi asebetshonile abalikhulu lamachumi amabili 121. Esikolo seJohn Talak eNtabazinduna kulabafundi abalikhulu asebebanjwe leli gcikwane okubangele ukuthi isikolo lesi sivalwe okwamalanga alichumi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ uNkosazana Melissa Chingwanangwana othi lokhu kuveza sobala ingozi yegcikwane leli ezikolo.
Kulusizi ukuthi sokutholakale abantwana abangafika ikhulu eJohn Talak abatholakale belegciwane leCOVID-19. Yasidanisa thina njengababalisi labazali ukuthi sokwenzakale into enje, into ekade ingavikeleka. Ngabe izikhalazo zababalisi lezabazali zalalelwa nguhulumende ngoba into yayivele isihlupha izinto izikolo zingakavuli. Ngasikhangela ukuthi kulezinto ezakhulunywayo ngama-union ukuthi hayi izikolo zingakavuli vula akube labantu abazahamba bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukuthi zamukele abantwana lapho kuzavulwa khona izikolo. Nxa sikhangele izikolo eziningi azinelisanga ukuthi zibe lakho wonke okumele kube khona, izinto lezo ukuthiwa ngama PPEs okumele zibe khona ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Kulusizi njalo ukuthi nxa sikhangele iJohn Talak isikolo esikhulu kutshengisela ukuthi pho lezi ezincane ke ezingeke zenelise ukuthenga kumbe zibe lama anze amela bekhona ukuthi abantwana begeze izandla lana lana okunye okudingakalayo, pho kwenzakalani ezikoleni lezi ezincane.
Singathi lokhu kuveza yini ukwehluleka kukahulumende lezikolo ukuvikela abantwana?
Izikolo zingakavulwa, ngiyakhumbula inhlanganiso zababalisi ezinjenge-ATUZ le-PTUZ zaxwayisa uhulumende ukuthi phambi kokuthi izikolo zingakavulwa kube labantu abazabhoda bekhangela ukuthi izikolo ziyenelisa yini ukwamukela abantwana. Abantu laba bebhode njalo bekhangela ukuthi zonke into ekumele zibe khona zikhona yini, into ezinjengamanzi lezindlu zokufundela ezenelisayo ukuthi abantwana bengaminyani.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngwenhlanganiso emela ababalisi eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ. Untungameli uxoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Oyedwa nje umntwana ogulayo kuyinto engaphathi kahle abantu bonke thina njengabazali, eyethusa abantwana yenze besaba ukuya ezikolo. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphakamise indlela asebenza ngayo, asebenze gadalala ukuba kuguquke indlela eyingozi kangaka. Kwelatshwe labo bantwana baphume kungabi khona olahlekelwa yokuphila kwakhe, kwelatshwe otitshala, kwelatshwe izisebenzi zesikolo, kuvikeleke bonke abantwana namatitshala ezikolo zonke elizweni, kuvikeleke bonke abantu beZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi lokho kubonakala ukuthi kuyenziwa ngokuba nxa kuzahamba ngalendlela kuza kwethusa abantu bagcine besisaba ukufunda abantwana. Kuyadingeka ukuthi abazali lehulumende babambisane baguqule lesi simo esiyingozi kangaka.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane singathi kuvezani?
Ukumemetheka komkhuhlane lo kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kenze konke afanele ukuthi ngabe uyakwenza ukuba avikele abantwana besikolo, ngokuba uchiyele izikolo, wachiyela amatitshala. Amatitshala sikhuluma nje asetoyitoyini adinga imali, ngakho ke abantwana basele bodwa kule ngozi enkulu kakhulu kuma boarding, kuma high school, kuma primary school, kuyo yonke indawo.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor. Lokhu sikudaba lunye umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele idale lecabinet izolo ntambama ukuthi kufanele izikolo ezicabangela ukuthi kulabantwana abale coronavirus njalo zingelamtshina eyeneleyo eyokubahlola zivalwe besahlolwa, njalo kubuyele labo abazatholakala bengelalo leli gcikwane. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uSenis Banda uxoxe loSthandekile Mhlanga weStudio 7 waqala ngokumchasisela ngokwenziwe inhlanganiso yakhe esikolo seJohn Talak.
Sihambile safika esikolo seNgwenya eJohn Talak sisebenze labaphathi besikolo ukuthi sisizane ngesimo abakiso sona. Into esiyenzileyo sihambise ama snapsack packs ukuthi bekwanise ukuthi nxa kungena izimoto bafefeze, kumbe nxa kungena abantu bafefeze kubulale leli gciwane le COVID-19. Njalo sibanike i-all purpose cleaner ezingu 10 by 5 liters apho on daily basis bebe cleaner kudisinfectwa ama classrooms la konke lapha abantu abahamba khona, ama dormitories abakhona, ngoba kutsho ukuthi limit eyokusebenzisa ukubulala leli gciwane nxa abantu bekoroba be clean ama rooms abo iyabe sifunakala siba mningi ngelanga langenanga, yikho sibanikile. Njalo sibanike lama sepa lama toothpaste. Njalo sananzelela ukuthi abantwana bangamantombazana sana bangadinga impahla zabo singathi ngama sanitary pads. Sibanika ngo 96 sabanika njalo lamabhakethi okuthi bekwanise ukugeza behlukanisele lokugeza izandla. Njalo silosizo lokuthi abafundisi bakwanise ukukhulumisana labantwana abaaffected befonele khonapha kuma teacher asesikolo beoffice psychosocial support, ngoba sekwathi nxa sokuthwana selivalelwe esikolo lonke litholakale lile COVID abantu valo ingqondo besididene kuyabe kudingakala i-counseling. Njalo siyabonga ukuthi amatishala lokhu ekhonapha anenika i-support njalo kula bempila kahle abakhona abakhangele lesi sikolo. Sivaliwe, akuvunyelwa ukuthi ungene loba kumbe abantu baphume phandle. Thina i-donation yethu siyenzeleke egedini khonapho phandle, sibanikeza sihamba labafundisi.
Siyabona ukuthi inani labantu abathelelana i-COVID-19 lalo liyaqansa kulesi sigaba se-Martin North. Anjani ama-quarantine centers khona ngapho njalo liwaphathisa ngani?
Nxa sikhangela iMatabeleland North besisizana thina le-quarantine center esenyathi, sibanikeza i-matras, sabanikeza imithi yokuthi bekwanise ukuklina indawo itshona ihlanzekile ibulala lamagcikwane, njalo sabanikeza amasepa lakho konke okungadingakala ukuthi kusetshenziswe ngabantu ababe bekhonapho ebubi, sabanika lama-buckets, njalo sashiya lalokho okusetshenziswa ngomama ama-sanitary pads ukwenzela ukuthi laba ababuyayo bekwanise ukuwathola. Siyakwazi ukuthi abantu ababe bedlule e-Plumtree kumbe e-Bidebridge be-Andimathebeleland North abaningi babaletha lapha ebubi e-Nyathi Center kuqala babesiywa lasemabhikhwa esikolo, kodwa abaningi sebelethwa-ke ngapha. Kanjalo lapha elupane isibhedlela se-St Luke's laso besilungisa sibanikeza abangabe kudinga. Siyananzelela ukuthi udubo solusiba khona kathesi ukuthi sesiba labantu abaningi abavele eGoli ababe buya ngapha besize elupane kumbe besiye eNkayi kumbe besiya eTsholotsho, ababuya bedlula ngendlela kumbe ngendawo ezingekho emthethweni. Njalo sesisizwa ama-report ukuthi baningi ababuya lama-certificates angaveli kudokotela, umuntu engahlolwanga ukuthi lamabhasi amanye abuyayo sesithona hayi siyakwanisa ukulinika ama-certificate.
Lo ngumfundisi uSenisibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhani. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi selaxotsha umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe ongomunye wabancintisa ukuba ngumongameli webandla. Yena uBebe uthi ngitsho vele kayindawo. Kesizwe amazwi akhe.
Sebe sesaba ngoba kobulawayo kutshengisile ukuthi kona ke umuntu ozakhethwa ke ukuthi amele kumbe abe ngupresident weparty nxa siya kuCongress yimilo kanye engikhulumayo. Njalo ama province wonke abesekhulumile ke ukuthi kona bazakhetha mina ukuthi ngiye kuba ngupresident ke ku extraordinary Congress. Bathe sebebona ke ukuthi kona undodalo vele abantu sebemfuna, abantu sebefuna yena, sebegijima ke besiyahlala ku WhatsApp besithi bangixotsha. Hayi bo bantu, angingeke ngixotshwe yiWhatsApp. Asenzeni izinto ezilengqondo, sihloniphe abantu, sihloniphe abantu beMDC, njalo sihloniphe lozulu wonke weZimbabwe, ngoba sokusenziwa nguthoko lonkomitsho sokusitshengisa ukuthi kabasahloniphi.
Lo ngumnumzana Abednego Bebe ongomunye wabafuna ukuncintisa ukuba ngumongameli webandla leMDCT. Siphinde saxoxa lelunga lebandla leMDCT umnumzana Witness Dube othi uBebe mpela usexotshiwe.
Kuhlangene ama-members e-National Council ngaleyo ndlela abakhethe ukuhlangana ngayo, laye ubekhona phakathi kwayo, waba lawo amathuba okubana abeke izizathu zokuthi wenzeleni lokho okubonwe ngamalunga ombutho ukuthi kuyikwephula umthetho, njalo kuyikutshengisela ukubana ekuwephuleni lowo mthetho akazimiselanga njalo kazilungiselelanga ukubana aqondisise unyawo lwakhe ukwenzela ukuthi umbutho uqhubekele phambili. Umbutho phela uqhubekela phambili ngoba abantu bezi faka bonke ngaphansi kweconstitution, ingabe belembono etshiyeneyo, ingabe belezifiso ezitshiyeneyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amalunga ombutho kuyabe kumele azifake ngaphansi komthetho ukuze kusebenzeke phela, ukuze sikwanise ukudonsa kanye kanye, sidonswa lijogwe leconstitution. Ngakho-ke nxa omunye eseza kuphuma ejokweni adonse yakhe indlela, akusoze kuhambe. So ubaba uBebe uphumile ejokweni wasexotshwa-ke ngamalunga e-Movement for Democratic Change ku National Council.
Manje kumele enzeni yena uBebe ukuze ancintise isikhundla sokuba ngumongameli webandla njengokufisa kwakhe?
Ekuncintiseni ukubana abe ngumongameli webandla, nanto ke uhlupho osolumehlelo baba uBebe elokuthi ufisa ukwenza isifiso sakhe. Lokho kuyisifiso sakhe yena njengoba uBebe, kodwa umbutho ulendlela oveza ngayo izifiso zabantu njengombutho, kodwa ngoba engelabo abasekeli utholakele ukuthi ulamacala ukuthi kalandele iconstitution, wasexotshwa ke ephathini. Ibandla leMDC lilesiko nje elokuthi umuntu kaphonga ukusukuma athi yena usefuna ukuba ngumongameli. Umuntu abantu yibo abaya emuntwini bamtshele ukubana muntu thile, sukuma uhlale esihlalweni esithile.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube ilunga lebandla le MDCT ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Manje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idalele cabinet selivumelane ukuthi kupasiswe umthetho othiwa yi-Independent Complaints Commission Bill, okuzaba ngumthetho ovumela uZulu ukuthi amangalele abezomvikela abayabe bephule ilungelo lakhe. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umprofita Shepherd Bushiri wangena elizweni le South Africa ungekho emthethweni njalo wayengamelanga sungule isonto kulelo lizwe. UBushiri lonkosikazi wakhe uMary babaleka kwele South Africa kumalanga amalitshwana asanda kwedlula ngemva kokwetheswa icala lokungethembeki. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sarbonani, sarbonani bantu be-Studio 7. Ngathaba kakhulu uma ngezincwadi yami bala lapha ku-Studio 7. Mina ngisetshorotsho kosiphepha, bakithi sesidiniwe bakithi ngombuso we-ZANU-PF. Sesikhathele sesidiniwe, sazithi senze njani. Siyadubeka, kakuholwa emisebenzini abasebenzayo. Ah, vela sikwathi senze njani. Abantu abasebenzayo baholisa i-RTGS yona leyo. Ungahamba emagrosa abantu abayifuni. Irandi lakhona litholakali, sisebunzimeni, ungathi uyenzani, uyabotshwa. Vela sikwathi senze njani bakithi bakithi bakithi, sicela uNkulunkulu kumbe ngangenela kumbe kungangenelani. Bakithi sesidiniwe, siyahawula, abantu bethu bahlezi kathesa kufundwa, kuthiwa kulomkhuhlane, sikwazi kumbe umkhuhlane wakhona ukhona, kumbe njani lathi sinja sikawuboni lapho esikhona, kithi echorotsho ukuthi sekulomuntu osekawabanjwa umkhuhlane. Kumbe amaplani ona lawo ukuthi kuvale ukuthi kuthiwe abantu betoyitoyi ukuthi sebediniwe ngombuso lo okhona. Bakithi sithole nzima. Sithole nzima. Mabakithi asikwazi lokuthi senze njani. Ukuthi okuzasisiza yikuphi singathi siyatoyitoya siyabotshwa. Ungathi uyakhuluma uyabotshwa. So asikwazi ukuthi senze njani. Siphilele ngaphi. Singathi siyakhrosa siye egoli amabhoda avaliwe. Senze njani bantu sadube.
Njani basakazi bakaStudio 7. Siyabonga umsebenzi elisenzela wona. Hayi lisiphethe sibili isizwe seZimbabwe. Akukho ngisho okubi. Siyababonga othungameli nabanye bakhe. Ngithanda ukuzilethe ukuthi mina ngingubaba oleminyaka engama-57 osuka enkayi esigabeni sakumadliwa. Ngithanda ukuletha lokhu ukuthi hayi ubaba lowo osibusayo bo sesikhathele ngaye. Izinto ozenzayo wenza izinto ezingasiphathiyo. Kasiphathi thina amaNdebele njengabantu, siphatha njengamantshontsho alengiswayo. Nxa esithi yena uyaphanda abantu ababulawa yikukura wundi, singazange sivumelane, angazange axolise ukuthi khona bathi bekwenza lokho bakwenza ngasizathu bani. So kuyikusidelela lokho. Ngezinye indlela kayekele kunjalo nxa engafuni ukuxolisa, hayi ukuthi ayebaphanda. Nxa esiyabaphanda uthi khona bazalahlelwa kulelikabani iguma. Nxa kuyikuthi esiyabaphanda kahamba ayebalahlela emzini wakhe, hatshi emzini yethu. Siyakhala yena uyadlala, sibuhlungu safelwa abantwana babala ama-birth certificate, waswele ukuthatha ama-birth certificate ngenxa yakhe wakwenzayo ngabomo. Khathesi ukuthi abuye phambi kwethu afika asho ukuthi hayi kwaphambaniseka ngalokhu ngalokhu, kavumi kodwa yinithi ufuna ukuyabangcwaba, ungcwaba bakobani. Kathiye usiphambanisela imikhuba yethu, lathi thina esindebeleni sile mikhuba esiyenzayo engaphathelenanga nalokhu yena ofuna ukuthi asenzele khona, ofuna ukusidilizela imikhuba yethu yesintwini. Siyabonga.
Anibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Ah, kube ngankulunkulu yahawukela abantu bakhe, aze abantu bekhe belime impela, abantu beqine impela belime, ngoba akula muntu ongayiboniyo le ndlala la. And indlala le isingena ebantwini uyothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi iphume. Ngapha abantu bahlukunyezwa ngumnankagwa, bahlukunyezwa iZANU-PF, ngapha balala bengadlanga. So kunzima ukuthi ubuthongo buyehle ebantwini. Abantu kabala mali, abantu kabala manzi, akula nto ekukhona nje elizweni. Izinto ziyadura, ziduliswa yiwo futhi lamasela la barobha abantu. Imali kazitholakala emabhenki, abantu abasazi bebambe kuphi. ati ngapha kuyadula ngapha kulamanzi elizwe livaliwe ukuthi corona ayinto zakhona ugcina ungasayazi kodwa corona ngiyibona icorona vele lobu ingakafiki abantu abazibulala abantu ngabantu bezampifu abantu babulawa ngumnankako uqiniso kanti bangaki abantu esibefile sisho umnankako wendenile bangaki abantu abafileyo bangaki abantu ababuthiweyo abasemajele bangaki abantu abathunjiweyo ukutshona nje ukuthi corona yasatho into eyicorona elizweni izana ukuphefu ngumnankagwa nabantu bakhe abantu abalesenzozini iziqoqoto ezingabonisekiwo ilizwe kube manje ngangabantu abalesikolo kube ngakho uyahlalwa phansi kuboniswana ukuthi sithathe yiphi indlela esingayilungisa esingazama ukuthi silungise ngayo ilizwe abantu beholise ukudla imali le etshontshwayo egcwele ezindlini zabo ikhitshwe beholise abantu bethengele abantu ukudla angeke uvalele abantu ezindlini abantu bengela kudla njengalokhu khona bafuna ukuvala futhi kobulawayo uzovalela abantu benjana abantu besemlilweni abantu belala bengadlanga kodwa ukhipha igama lokuthi kunifuna izwi uvala njani ma ungumuntu lengqondo umuntu wafundayo ungavalela abantu ngabantu bengadlanga usibiza ngegovernment igovernment yana umnankako
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Esikhangele esivela ngapha kweMelika. Umongameli Donald Trump izolo ntambama uxotshe isiphathamandla sogatsha lwezenzakala elizweni olwe Homeland Security umnumzana Chris Krebs ngemva kokuba uKrebs ethule imbiko ethi ukhetho olusanda kwedlulwa lwalukhululekile njalo lubalulekile kulayo zonke inketho esezethulwe elizweni leli. UTrump wethule umbiko wokuxotsha uKrebs enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uKrebs waqamba amanga ngoba kwakulokucilibezela okunengi kukhetho olusanda kwedlula. Lokhu kwenzakala ingcwethi zisithi uTrump wanceda ngokwethula uhlelo lokuthi kudingwe umuthi wokuvikela igcikwane le-coronavirus ngesiphangiphangi. Uhlelo lolu luthiwa Operation Warp Speed. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe okunengi ngodaba lwecoronavirus kweMelika.
Yeah, okwegcikwane lecoronavirus. Mina ngibona ngathi kathesi libuye ngamandla ukwedlula lokhano kokuqala lapha sasiqala sikuthiwa nanto kwakuyisona sisikhathi kumbe khona pho ekuqaleni komnyaka. Okwakhathesi ngibona ngathi liphambili kakhulu ngoba lapha kithi eTexas ngalesiyana isikhathi kanizange ngizwe abantu engibaziyo ababechayiwele ligcikwane kodwa kulesi sikhathi sesibili labantu abaningi zembazwile engibaziyo angazi ukuthi kumbe kwenziwa yini kumbe sokungumqanto kumbe sokwini ngibona sibili ukuthi abantu bangathi bayalejayela sekungathi hayi sebelejayele kodwa lona ngokwalo sibili limemethekile kakhulu.
Bayakhuluma lapha abezempilakahle bathi bona kukhanya ijekiseni liyathembisa elokuvikela ukuthi umuntu abamjwe ngumkhuhlane wonalowo. Sike sezwa phambilini besithi bakhona abanye abathi abasoze balisebenzise ngoba bengalithembi. Ubona ngani kuzaba kunjalo no?
Ye, kuke kwaba lokukhulunywa khonokho ukuthi abanye besithi iJackson leli abalithembi. Kodwa ngibona ngathi obekusenza khona lokho bekusenziwa ikho khonokho kungathi ukuhlanganisa iJackson nepolitics lokho. Obekusenzwa ngumongameli uTrump. Ngibona ngathi nxase kuyikuthi umbuso lo usuguqukile, usuthethwe ngulo upresident elect okhona uJoe Biden. Akula muntu ozasola ukuthi iJackson leli alilunganga. Leliyala elikaTrump lingathi liyasolisa ngoba kwesinye isikhathi liyalike libe labo bleachi phakathi. Libe labo bani ukuthi lingahlaba abantu ukuthi baphile masinyane kona lelingathi linge lokuthi igcikwane leli liyangiphambanisa kubusiness lapha i-stock market asisahambi kuhle. Kodwa ke ngibona ngathi nxa kuyikuthi iJackson ibuya ngesikhathi sikaBiden akula muntu ozayisola.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas. Namhlanje siyaqhubeka ngohlelo lwethu lwezokulima. Sixoxa lesakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zindimkandla.
Amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana. Labo abalima ngenkabi, inkabi zicakile. Lezulu lingaze line ziyabe zingakaqini ukuthi zingaba lamandla sibile ukudonsa ikhuba okuzwayo. Kanti ke okwenhlanyelo lemvundisi fertilizer yikho lapho okunye ke okuphezulu kakhulu okuza kwenza ukuthi abantu lanxa bengafisa ukuthi balime bahlanyele belungiselela isivuno akulalutho ozaba khona ngoba imali ebantwini kayikho. Inhlanyelo kayithengeki, le fertilizer yakhona kayithengeki. Amalungiselelo angaza ke aze aphuthe elungile ngesimo lesi esikhona.
Akhona yini amacebo abangayenza abalimi ngalesi sikhathi sokudula kwenhlanyelo lemvundiso? Ungabacebisani?
Amacebo angaba khona ukuthi mhlawumbe abantu benze lokuthiwa inkazatho. Ukuthi lozuza ngabe kuzuzile khona kokuthi uthwane ahlanganise lomakhelwane wakhe, bahlanganise labanye njalo, bathenge nje engathi benza ilima lokuthenga inhlanyelo. Ngoba nxa bengenzanga njalo, hhayi kuzaba lukhuni. Ngakho kungaba ngcono sibili ukuthi abantu bahlanganise okungamapeni khona lokhu abalakho, bathenge lokhu abangakwenelisa ukuthi lo lalo enelisi ukuzuza okokutholisela. Lanxa ungasoze kuyigoqele yonke insimu, kodwa soze kufanane. Abalenhlanhla-ke labo belomnyama ubana imingcele ivaliwe.
Abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabalise liyenele. Uyavumelana lakho yini lokhu nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi ngale inyanga?
Ye, ngingacishe mvumelane labo ukuthi hayi lona mhlawumbe lizawuba ngcono kulale isikhathi esedlule kuso esezulu labe lingazange libe lizulu elenelisa ukuthi abantu balime sibili bavune. Ngikhuluma kunje nje khathesi ngilapha eGwanda libambile livalile. Kodwa ke engikwesabela ukuthi lapho ilanga lakhona livuleka khona khathesi lishaya liqothule lenhlanyelo naleyo yabe ihlanyelwe ingatsha, okunye kuyatshela phansi, nalezi zizitshalo lokungamadamanyana ngathi kulamanzi sokomile. Ye, lingaba khona izulu kodwa ngibona okunye okungaliphambanisa kumbe ongaphambanisa amanzi ezulu lelo ikuthisa lokho sokukhona kweliminyaka, ngoba kungathi kuyathisa kuyathisa.
Ngokubona kwakho, ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo? Kumele baphangise na ukulima kumbe bangani bayayekethisa kancinyane?
Lo ngumbuzo olukhunyana. Kodwa ke mina owami umbono uthi abantu nxa belima khathesi bangazi benza lokhuyana ebesikwenza izulu esikwakusizwa ngaphambilini, kuthi umntatha ahlanyele alime insimu yakhe yonke isikhathi sinye. Ngibona ngathi njengoba ngisitsho ukuthi lingathi liyana kwezinye indawo, umuntu angahlanyela nxa elayo inhlanyelo, ahlanyele okuyingxenye kwensimu yakhe, alinde abantu uhamba njani. Abuye aphinde futhi engxenye emva kwamaviki amabili amathathu ame abese qedisa ke engxenye ngemva kwamaviki amanye futhi amathathu. Engishoyo ukuthi mina ngombono wami kumele amabele ahlanyelwe ithiyelana isikhathi ukwenzela ukuthi ungakhutha kuleli hlanda lokuqala engxenye ungadobha kwelesibili.
Umnumzana Thandeko Zindimkandla, isakhamuzi seGwanda esigabeni seMathebeleland South, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseGwanda. Asidibaneni njalo kuhlelo lwezokulima kusasa. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Kulabantu ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. lanxa ibandla le MDCT lisithi selaxotsha umqoqo wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe ongomunye oncintisa ukuba ngumongameli webandla yena uBebe uthi ngitsho vele kayindawo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.v